kunomthetho lapha eZimbabwe manje. Umuntu engabotshwa angeke uthathe umuntu sisitshitshaka sisemgcwele thina ngokwethu njengomphakathi manje. Umuntu ehambe ekhothi abantu abebufakazi befake isifakazi efangasake evidence. Then umuntu laye une-right even ebotshwe njalo une-right okuthi laye singamaloya ehambe ezidefende ecourt. So kunjalo nxa kuyukuthi abantu abambophisileyo kumbe kuthole kusekakala ubufakazi thina njengomphakathi sizakuthini kumbe thina njengohulumente. Awule nto esingayenza lapho kunomthetho kuya kulandela umthetho njengamalazi wonke siyawugeva i-rule of law thingapha eZimbabwe. Umuntu engaboshwa kumele ehambe elokuzeni ekhothi bemjonisa amacala akhe evume nxa evuma nxa esala efake laye ubufakazi kuthi wayesala ukuthi ngala cala ukuhambe singayiphi indlela kunjalo ngiyabona ukuthi umuntu kuyatholakala ukuthi umuntu uyagcina ephuma ayiso catch and release. Isizathu ukuthi siyakuvela ubufakazi obugcweleyo because umuntu nxa ukuthi ezegwethe kumele kube lobufakazi obugcweleyo
into kodwa siyabona ukuthi abanye bathi kuyesatshwa ngoba igama likamongameli labengani liyaphoselwa khonapho bathi yikho phela kuyesatshwa izakhi lamapholisa khonapho akunjalo inbridge
ayisikho ilizwe likapresident kafana laba abantu bakhuluma ngojesu manje sikabaprofita amanga izinto elenzini emhlabeni abezokhuluma ngojesu nonkulunkulu kodwa ona wasezenzela into zayo kunjalo kulaba abantu abakhuluma ngelizwe likamongameli kodwa besenza ngesitizizi bathi name dropping. But the documentary na kukhona yini lapha abaze khona umongameli esithi right ehambane kwenza lokho kumbe ukuthi umuntu ayefuna ngikhulume ngomongameli kumbe zathukuzana ngizahlanganisa nomongameli akuna lapho kuphuma khona umongameli esithi something okusho ukuthi kufana nabona la bantu abaprofethi bamanga ababe sithi sikhulume noNkulunkulu. UNkulunkulu uthe kodwa thina wazibona